Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi mashumi mavili lantathu kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi selixotshe unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Bednico Bebe lomnumzana Obed Gudu.
Isimo esilapha esibhedlela sethu siyadanisa. Kuthiwa kube buhlungu ukuthi khona wa-expected ukuthi silaphe abantu ngapha silambile.
Odokotela batshengisele kobulawayo laseHarare lamhlanje bekhala ngodaba lweholo.
Siyakwamukela lokho ngoba yinto enhle kakhulu. I-US I think from ekuqaleni ivele yatsho ukuthi yona izimisele ukuthi itshintshe izinto ma kuyukuthi izinto sezitshintshile eZimbabwe.
Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezimele zilandelwe nguhulumende waseZimbabwe andubana esule izijeziso zenotho azedesa lelo lizwe phansi komthetho wezidera. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namuhla lazise ukuthi selixotshe umkhokheli welinye icele lalelibandla unkosazana Thokozani Khuphe, umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lowayeyisikhulumeli salo umnumzana Obed Gudu. Abathathu laba baxotshwe lidale le-MDCT National Council ngemva komhlangano eliwenzele eHarare. Betheswa umlando wokungcolisa igama lebandla ngokwala ukulandela izinqumo zalo lokuqhuba imihlangano yabo bengakhulumisananga labanye abakhokheli bebandla. Ibandla leli lithi uMakhuphe loBebe sebemisiwe njalo ukuba ngamalunga edale lephalamende. Leli bandla lithi lifisela obe ngomgcinisihlalo walo inhlanhla umnumzana Love Momoyo kulokho asekujongile ngemva kokulibhalela incwadi elazisa ukuthi usephumile kulo. UMakhuphe yena wazise ngeviki edluleyo ukuthi icele alikhokhelayo seliphumile kucele elisekela uChamisa. Ababili laba babanga ubukhokheli be-MDCT kulandela ukufa kukamnumzana Morgan Tswangirai. Sizalethulela udaba lolu ngokujulileyo kusasa. Uhulumende waseMelika usethule iziqondiso ezimele zilandelwe nguhulumende waseZimbabwe andubana esule izijeziso zenotho azethesa eleZimbabwe ngomnyaka ka-2001 phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kumbe izidera. Imininingwana yalumthetho iguquliwe. Elemelika lithi eleZimbabwe kalisoze liphiwe uncedo lwemali phansi kwebhanga le-African Development Bank. Njalo kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo ngokupha amabandla aphikisayo uluhlu lwabavoti. Njalo kukhethwe ikomiti engasekeli hlangothi elamalunga avela kumabandla wonke azancedisa kukhetho. lemelika lithi njalo kumele abakubotho bengavunyelwa ukukhankasela iloba iliphi ibandla kodwa benze umsebenzi wabo bengasekeli hlangothi. Eminye njalo imigoqo ibalisa ukuthi abancintisa kukhetho kumele bakhankase bekhululekile njalo labazohlola ukhetho kumele bavunyelwe ukulandela okwenzakalayo kusukela ngesikhathi somkhankaso kuze kuye votwa. Elemelika lithi kumele uhulumende weZimbabwe yahlolisise okwenzakala ebantwini abanyamalalayo abafana lo mnumzana Patrick Nyabanyama, uPaul Chizuzelo, iTai Zamara. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Siyakwamukela lokho ngoba yinto enhle kakhulu. I-US I think from ekuqaleni ivele yatsho ukuthi yona izimisele ukuthi itshintshe izinto ma kuyukuthi izinto sezitshintshile eZimbabwe. So bekusimangalisa kakhulu thina ukuthi abantu abaningi bebebhizi bethi i-US sokumele itshintshe ipolicy yabo ngoba bona sebekhipha umgabe bafake umnangakho into kodwa bengananzeleli ukuthi alukhu tshintsho ebelukhona esingathi belu-suspensive okungenza ukuthi i-US i-decide ukubana isingatshintsha ipolicy yayo ona eZimbabwe. Thina siyakwamukela lokhu ngoba kudala sikhalela ama-reform, kudala sikhala ngokuthi izinto azihambi ngendlela eZimbabwe. Kulabanye ababusa ngodli bekungaphandle komthetho becindezela abantu. Ngakho-ke siyakwamukela ukuthi i-US ibhekani la makuthi lizotshintsha indlela elenza ngayo izinto liqala ukuba more democratic lathi sizokhulula lawo ma-assumption elikhala ngawo. So siyakwamukela kakhulu lokhu.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani uhulumende lo wehlukene yini lokamongameli Mugabe okokuthi bengayekethisa izijeziso lezo nxa sikhangela ilungelo loluntu lokungaphi amanye amabandla ithuba lokuthi aye emsakazweni kahulumende?
Well, masiya ngaseqinisweni akukho mehluko omangalisayo. The only thing mina bengisekhaya nje ngomngcwabo kamongameli Tsvangirai, into engingayitsho engathi ngibone ehlukile kubana kusela amapholisa ezindleleni abahlukumeza abantu bemisa abantu, yiyo nje kuphela into engayibonayo. Kodwa uma silalela umongameli uMnangagwa makakhuluma ngendaba zokuthi ama-airways sizowavula after ama-election, akuncedi ngalutho lokhu ngoba ekuqaleni to start off with ama-reform akhulunywa i-America yiwona lawo ukuthi vulana ama-airways for ama-opposition parties laye wonke umuntu nje ukuthi le-level playing field. So angeke ukuthi ngiwele ngizovula ama-airways after ama-election kusho ukuthini? Kusho ukuthi awuzimiselanga ukuthi vele uvula ama-airways right now ukuthi amanye amaqembu akwazi ukukhampeyina lawo. And izinto ezifana lalezo i-US ezibhekayo ibona ukubana vele akulatshintshe la ngoba those are part of the things ebesizilwisa.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Odokotela bakobulawayo batshengisele esibhedlela sempilo namuhla besithi bafuna ukwengezelelwa iholo njalo besola ugatsha lwezempilakahle besithi kaluqhubi kuhle umsebenzi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bafole behlabelela njalo besitsho abafuna ugatsha lwezempilakahle okumele lukwenze ukuze babuyele emsebenzini. Bethi uhulumende engaqhubeka eqinise ikhanda labo bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Udokotela Shepherd Khumalo uthi ukusebenza esibhedlela sokunzima, ethi lo mphathintambo wezempilakahle ungathi ulele emsebenzini.
Into engathi usenze esibhedlela lapha kunzima, isibhedlela silazinto. Even lo minister wethu ungathiwa la ulele emsebenzini khona ngale kade sapromiswa izinto since 2014 till up to now zange sikola dollar 50 an hour, thina sifuna i-10 dollars an hour.
Evumelana lokhumalo udokotela Morgan Norwande uthi isimo sishubile, akulamithi ezibhedlela njalo angeke asebenza elambile.
Khona kushubile lapha sibile ezibhedlela, akusebenzeki lapha. Yoni nje shinodwe khona umuntu engizobuhlungu nti yabe ngekho sometimes lapha esibhedlela lapha. Ngeke sisebenze silambile number one.
Udokotela Christopher Mpofu laye uthi kubuhlungu ukuthi bakhangelelwe ukwelapha abantu bona belambile.
Isimo esilapha esibhedlela sethu siyadanisa. Kuba kube buhlungu ukuthi khona wa expected ukuthi silaphe abantu ngapha silambile.
Udokotela Thabo Moyo uthi umsebenzi wawufundela hashi ukukhalala umsebenzi, ethi lokhu kwenzakala ngoba kulabantu abangafuni ukuzwisisa njalo akudingeki ukuthi uhulumende aze atshelwe okumele akwenze ezibhedlela.
Sitho kwenzakala lapha kuyasidanisa sibili ngoba thina sahamba esikolo 5 years singemva kwe-DSK safundela. Azange sifundele ukustrayikha kumbe ukuhlala ngkhaya, safundela ukuthi sizokwelapha abantu. Konke lokhu kusenzakala ngenxa yokuthi kulabanye abantu abangafuni nje ukuzwisisa kuphela kulanto eziningi ezifunekayo lapha. Akudingeki ukuthi abantu baziye ukustrayikha ukuthi ube kwasi amadokotela ukuthi asebenze, kumele kube lento zenezwa ngithi. And then kubuye endabeni yemali leyana. Imali le asomali esiyicelayo, asomali esiyinegotiatelayo, imali esiyidimandayo ngoba sayipronyiswa, imali esayithenjiswayo ngomnyaka ka-2014.
Isimo esisezibhedlela siyadanisa, abantu bayazithengela imithi ukuthi abangenamali balele esibhedlela bengatholi ukwelatshwa. Abanye ngabalahlekelwa ngumphefumulo ngoba kungela mithi labodokotela. Laloba abongi bekhona abenelisi ukuhlola betsho ukuthi umuntu engelatshwa kanjani ukuze asile okwabo yikulandela okuthiwo ngodokotela. Odokotela lamhlanje bangene kulanga lesimachumi mabili lantathu bekhalele umsebenzi beminyezwi linye bethi bafuna imali abavumelana layo lohulumende ngomnyaka ka-2014 eyamadola alichumi ngehola ukuba lempahla ezeneleyo zokusebenzisa ukutholisa izigulane imithi hashi ukuthi bazithenyele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eMpilo Central Hospital, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje odokotela beHarare labo batshengisele esibhedlela seParirenyatwa ngezizathu ezifanayo. Kubika uMavis Gama.
Bezigcwele usizi ingoma bezihlatshelwa ngodokotela laba abavele ezibhedlela ezehlukeneyo lapho betshengisela esibhedlela seParirenyatwa Group of Hospitals. Bayaphelela phambi kwehofisi yenhlanganiso ye-Health Services Board. Bathi bakhathele ngohulumende ombaxambili okhuluma okunye kibo abuye akhulume owehlukile lapho esekhulumisana lentatheli zindaba. Isikhulumeli seZada enguye njalo umsekeli womkhokheli wayo uDr. Mxolisi Ngwenya uthi akaboni okuzobafuqa ukuphindela emsebenzini ngaphandle kokulungisisa izikhalazo zabo.
From the lowest dokotela omncane ujunior doctor kusiya komkhulu wakhona ukuthiwa ngu-senior registrar, sihlangene sonke ngoba indaba lezi zihlukumeza sonke emoyeni. Nxa befuna ukuxotsha umsebenzi kabaxotshe ngoba vele umsebenzi wakhona kawubhadali, njalo siyasebenza kanjani emsebenzini wakhona kungiyela izinto zakhona zokusebenzisa. Sithi kuhulumende kaphangisise lungise udaba lolu ngoba udaba lwezempilakahle lolu luqakathekile. Nxa bephuza kanje so kufana lokuthi bancindezele amalungelo abantu okuthola impilakahle.
UDr. Patrick Mgoni ngomunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela othi isimo sezibhedlela sizwisa ubuhlungu umuntu wonke elizweni.
We are the patients, we are the doctors at the same time, but we are saying
yithi izigulane, yithi njalo odokotela abasebenzisa lezi zibhedlela. Sithi thina mazibe yezisebenza ngendlela esiza umuntu wonke elizweni lezi zibhedlela. Sifuna uhlangothi lwezempilakahle oluthenjwa ngumuntu wonke elizweni.
Esinye seziphathamandla zenhlanganiso ebona ngabalungelo yabakumsebenzi wezempilakahle eye Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADA, uDr. Sikhululi Ngwenya, uthi bakhathazekile ngokwenza kwahulumende olokhu edonsa inyawo engalulungisisi udaba lwabodokotela lolu.
Singathi uhulumende kumele elungise izibhedlela lamasimini ukuthi kube nedosa ukusebenzisa ukwenza ukuthi abasimi abasebenzisa impilakahle nawo bekwanise ukusebenza bethokozile, bekwanise ukusebenzisa kakuhle besengumsebenzi wahulumende bawuyenze.
Ukhuthaza uhulumende uDr. Ngwenya ukuba alungisise ngokushesha lolu daba, odokotela babuyele emsebenzini basize uZulu.
Sibiza futhi abezimbabwe Human Rights Commission ukuthi kumele bezokhangela ukulahlekelwa kwezimpilo ezenzakala ngesikhathi lesi sesitrike.
Lokhu kukhalala umsebenzi wabodokotela sekungene kusuku lwesimashumi mabili lantathu 23 days selokhu baqalayo. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, bebelokhu bephakathi komhlangano ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ukubonisana phezu kokungenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukungasayini ukuthi libe ngumthetho ibhili elilawula uluhlu lwendleko kahulumende wakhe ibhajethi yamadola edlula kancane i-trillion $1.3 million ngoba ingavikela abasakhulayo abalethwa eMelika bebancane njalo ingakhulumi ngomduli afuna ukuwakha emngceleni weMelika leMexico. Amalunga edale lephalamende lakwelePeru avote lamhlanje samukela ukuthiya umsebenzi kukamongameli Pedro Pablo efungisa obe ngumsekeli wakhe uMartin Vizcarra ukuthatha leso sikhundla. Ohluthunelwe intambo zombuso libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungomunye wengqungquthela ezaphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi. Ekhuluma lephephani laba leZimbabwe Independent, uMgabe uthe uMnangagwa yena owayengumphathi ntambo wezomvikela ngaleso sikhathi kanye lowayengumqondisi wabacuphi umnumzana David Stannard yibo abadubula njalo imota kamnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli weZaphu besithi yayithwele izikhali. Ngakho uMgabe uthi akulandlela uMnangagwa angazigeza ngayo kulumbhuqazwe wona owabulalisa abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili eMidlands leMathebeleland. Kodwa njengomnangakwa uMgabe uyalilandula leli nani esithi bambalwa abantu abafayo. Kazigezanga uMgabe kulobu budlova ngoba esithi omnangakwa babethatha izixwayiso kuhulumende wakhe. Waphindile njalo amazwi awethule ngeviki edlule awokuthi amaNdebele yiwo azokhela amalahle ngodaba lweGugurahundi ngoba ayesekela ibandla leZaphu. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Usisu saseGugurahundi siyazakala. Sasuswa nguye owayephethe ngaleso sikhathi uPrime Minister noDefense Minister ngo-1980 kwakunguye ubaba uMgabe. Kwasebenza wonke umuntu owayesenzayo ukwenza, whether waye ku-CIO, whether waye ku-Defense Forces, whether wayesesipholiseni, bonke babesenza ngaphansi kwezinqumo zakhe. Lokho kuthiwa phecelezi under his orders and instructions. Nguye umuntu yena yedwa owayephethe konke elizweni.
UMnangagwa ubethanda ukungayiphathi lindaba yeGugurahundi, sesingabona yini la emhlawumbe ekhombela umunwe kuMgabe njengoba uMgabe semgconile.
Uvele wabakhombela kuye phambilini, zakhumbula ukuthi wathi yena wayengaso defense minister ngezindlela wayesithi kuzange uSigmund Sekeramai, wathi wayengaso prime minister ngezindlela wayesithi nxa lifuna ukwazi ngeGugurahundi buzani Robert Mugabe. Into enkulu yokuthi laba bantu ababekhona bencedisana ukubulawa kwabantu yibo abaphikisanayo ukuthi ngubani wenza kakhulu kulomunye, kodwa thina sikhuluma ngokufa kwabantu, umbhuqazo wenzakala endaweni yasemathibeleni lemidlela. Kwabulawa abantu, kumele kulungiswe khona lokho. Laba benza leyo nto batholakala icala, kulungiswe ngendlela efanele ilungiswe ngayo, hayi ukuthi bona baphikisana ukuthi ngubani wakwenza kakhulu okwedlula omunye.
Indaba yakhe yokuthi amaNdebele yiwo amela gconwe ngendaba yegugurawundi ke,
ye uvele segugile phela kakhulu. Nxa kuyukuthi ucabanga ngengqondo ehlangeneyo khona lokho, kubonisa ukwehluleka okukhulu ukuye. Awungeke ubleme umuntu onguye owafayo, owabulawelwayo, uthi yena nguyolecala. Kunjalokho esijwayele ukuthi sikubone ukuthi nxa kudlwengulwe wesifazana kube sekuthi ube gqoke njani, ubehlezi njani, ubetshanathana, kungasolwa lo onguye owenza icala. Asibalekeleni-ke khona lokho simeni kulaba ababulala abantu, bayazazi, siyabazi, kumele kube yinto elungiswayo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenguqu eCastle Premier Soccer League ingena kuviki lesibili. Kulimpela viki kulomdlalo owodwa ozadlalelwa kobulawayo ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo iqala kusasa ngomgqibelo, lapho iqembu leMtare City lizadlala khona leLechapungwe enkundleni eNational Sports Stadium ngehola lakuqala emini. Kuthi ngehola lesithathu iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leleZPC Kariba. Iqembu leMtare City lizadlalela esigodlweni ngoba inkundla esakuva esedolobheni laseMtare yatholakala ukuba kayilungelanga ukuba kungadlalelwa kuyo imidlalo yesigaba sePSL. Elinye iqembu belikusimo esifanayo eleNicrud lona lizadlalela enkundleni ye-Ascot layo engasetshenziswanga kuvikela kuqala, lapho lisemukela eleChicken Inn kusasa ngehola lesithathu yemini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leHarare City lizadibana leleBulawayo City enkundleni Rufaro, kuthi eleFC Platinum lizadlala leleYada ngaseMandava. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngesonto, lapho iqembu leHerentals lizemukela khona iqembu leHighlanders enkundleni National Sports Stadium. Ekhuluma lentatheli phezu kwalo mdlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe okuqakathekileyo yukuthi abafana bakhe bedlale kuhle nje kuphela.
I-appreciate yona leyo vele ilungiselela kumaviki athize adlulileyo, ngoba akula nto ongayitshintsha ngathesi ukudlala igeme eyodwa ungatshintsha ungakaboni lutho. Into eqakathekileyo ukuthi khona nana asifuni ukuthi khona sithembise esingasuso sakwanisa ukukwenza, esikuthembisayo khonokho sivele sikukhulumile ukuthi khona sifuna ukukwenza, ukuthi sifuna ukuthi sibisele-ke osiko lwe-Highlander. Nxa abafana bezalani bezabelokhu bedlala njalo bekwazi usiko lwe-Highlander luphi, I think isabe si-right.
Kweminye imidlalo ezadlala ngesonto, iqembu le-Triangle lizadlala leLinkezi Platinum ngaseKipo, kuthi ele-Dynamos lizanqikelana leleShabane Mine ngaseRufaro, ikanti eleBulawayo Chiefs lizadlala leleCapes United enkundleni eluveve, okuyiwo wodwa umdlalo we-PSL ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo kulimpela viki. Sikhangele umdlalo wokugijima kusasa. Kulo mncintiswano wokugijima we-PPC Matopos 33 mile ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Lo mncintiswano olemijarho eminingi njalo oyiwo omkhulu yilo oqalela phakathi kweMatopos National Park kusiyafika emaphethelweni phakathi kwedolobha lakoBulawayo. Kukhona njalo amakhilomitha angamashumi amabili lanye, wamakhilomitha alitshumi lwamakhilomitha amahlanu. Lo nyaka abaqoqi balomncintiswano bathe badinge ingcwethi yezilemitshini yakulezi nsuku yokuthatha isikhathi abadlali abagijime ngaso, okutsho ukuba lomncintiswano osubalelwa kweminye yezinga laphezulu emhlabeni jikelele. Abazaqhuba kuhle kulomncintiswano wakusasa abalakho ukuyaphatheka kumncintiswano olodumo owe-Comrades Marathon oqhutshelwa elizweni lase-South Africa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday namuhla sihamba leqembu leEmpandeni Super Sounds liphethe idlalatelalo lakuqala elilesihloko esithi ukufika kwami kulindawo. Ha abafana beempandeni bacula bekwele South Africa njalo baphakathi kokupheka idlalade labo lesibili abazalikhithiza maduze nje. Nansi imbali yabo ichazwa isikhulumeli seqembu uSiyabo Ngampofu.
Yes, ngabafana basempandeni, plumse empandeni, singabafana esicula sila eMzansi eSouth Africa. Kushithi ngokufunda ke thina besifunde khona eprimary school yasempandeni, bese kusithi senza isecondary school yethu emva kwe-high school. Sasesuka nje sasiza eGoli nesimo sokuphila sasizama impilo asesiyakhala isiqembu sila eMzansi.
Atholakala ngapha amadlalade?
Ukhona ubhuti esimbiza uAmos esisebenzisana naye kakhulu esingusebenzisa ngelala kakhulu futhi kuleli album elisha esinalo sesifikile. Inamba zakhe 079-092-6862 079-092-6862 kushuthi yiyo inamba esiyisebenzisayo kushuthi siyisebenzisa ke kuyiyo inamba ye-office lethu ke leli yona le engitholakala kuyo futhi mina. Abalandeli ngibathembisa ukwenzela izinto ezinhle kakhulu singumphakathi, njalo nengoma zethu zinhle. Sibathembisa ukuthi ngoba sifuna ukwelula kakhulu isigaba nabantu bonke ezwe, the whole nation, umhlaba wonke jikelele, sibathembisa futhi ukwenzela kunye ne-DVD.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi impilo yanamhlanje, bafundisi ma-Afrika baba lomama, kanye lethi sesiside isikhathi. Abalandeli nxa befuna ukuxhumana lani enkundleni ezifana labo Facebook labo Twitter liyatholakala na?
Facebook is page yethu empandeni fans club members. Ema ungena ngaku Facebook uyithola kanjalo, uTwitter yikho nje singatholakali ke nje kangako, kodwa ngokuya kwesikhathi sebathembisa abantu ukuthi uyotholakala kuze lezo ndawo. Sekalokhu siyindawo noma singabafana abafisa ukwenza izinto ezinhle kakhulu.
Hayi, siyabonga Nduna ayehluka. Abafana bempandeni Super Sounds behlabela ke kamnandi kuhlelo Woza Friday begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukane sigangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT lithi selixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Pepe lomnumzana Obed Gutu. Odokotela asebe lamaviki amathathu bekhalale umsebenzi batshengisele esibhedlela seParire Nyato koBulawayo eHarare lesempilo koBulawayo namhla besithi kumele urhulumente bengezelele iholo. Ku Live Talk namhlanje sikhangela udaba lolu olokukhalala umsebenzi kwabodokotela kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.